So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 8 kuNtulikazi 2019. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ihlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakule South Africa bese Niger emhlanganweni we-OAU bakhulumisana ngokunceda eZimbabwe ngamandla kagetsi. Kambe ukukhuphulwa kuluhlu lwamazwe alezisebenzi ezileholo elithe xaxa kwenziwe eZimbabwe ngelibhanga le-World Bank kuzaphathisani ilizwe leZimbabwe.
Ungizazi sebesibesi bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikamnangagwa.
Namhlanje sisungula inhlelo zeviki yonke lapho esizaxoxa lengcwethi kwezombusazwe. Sizibuza ukuthi kwenziweni ukuthi kuhlengwe umnotho welizwe.
Asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ekhwesi esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho sithi asibuyeleni enqindini siyekula ngoba kusincedile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubikwa ehlangane lomongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa bese Niger bakhulumisana ngokunceda ilizwe leZimbabwe ngamandla kagetsi. Ababili laba bahlangane ngasese komhlangano womanyano we-African Union owenzelwa elizweni leNiger edolobheni leNiamey. Phansi kwesivumelwano sababili laba, iphephandaba leHerald lithi umphathintambo wezamandla kagetsi oweZimbabwe uza kuya kwele South Africa lapho okuzalotshelwana khona phansi isivumelwano sokuphathisa eZimbabwe ngamandla kagetsi asehlala isilela elizweni kulandela ukwehla kwamanzi edamu leKariba. Kodwa eleSouth Africa lalo lihlala licitshela izizalwane zalo amandla kagetsi ngoba lawo ayasilela kulelo lizwe. Kambe okwenziwa libhanga lomhlaba ele World Bank ukukhuphula eZimbabwe kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo eliphansi. I-lower income ngesiNgisi lasiwa kuluhlu lamazwe alezisebenzi ezithola iholo elikhuphuke kancane i-upper middle income ngesilungu kuzaphathisani eZimbabwe. Ngeviki edluleyo leli bhanga lifake leZimbabwe kuzinga linye lamazwe athi Senegal, Angola, Ghana lele Comoros abikwa eselomnotho othe xaxa. Leli bhanga likhangela impawu ezimbalwa ezikhomba ukuthuthuka komnotho elizwe, isilinganiso sokugugudeka komnotho inflation, inani labantu elizweni lokunye okunjalo. Kodwa ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya utshele iStudio 7 ukuthi lokhu akungeke kwaba liqiniso ngoba umnotho welizwe uqhubeka usiya nganxele.
Lokhu singathi engxenye ekuhumana kwabantu abadala, phela abantu abadala abathethiswa. Ngingazi ukuthi nxa besithi wona ama-income, inzuzo abantu singathi sikhwelele. Ungizazi sebesibesi bekhuluma besithi bona abantu eZimbabwe sokuthiwa khona sokuhambelana lezithembiso ezikamnangagwa. Ukuthi vele into yakhona iyabe ingamanga. Angiboni ukuthi iklasi abayitsho ukuthi ikhwelele yiphi ngoba abantu abaningi kathi sibengabayanga. There are more poor people kathesi abakhona kulalaba abakhona ku-Rhodesia. So akula middle income eZimbabwe. So angazi ukuthi inombolo zakhona bazithethe ngaphi.
Kodwa njengenhlanganiso engani ithembekile. Ubona ungani kuyini okungakwenzakala lapha? Babe bephiwa inombolo ezingayisizo yini kumbe kukhona okunye?
Hayi, European asinge sithi ngihlanganiswe ethembekile ngoba nxa bekhipha izinombolo bekhuluma izinto kuhambelana lokuthi inzuzo abayifunayo elizweni lakhona kwini. Njengathi sanje vele sile sikweletu esiningi ku-World Bank. So bengaze bakhulube kuhle ngeZimbabwe kutho ukuthi even i-priority yokubhadala izikweletu yeZimbabwe government iyalintshintshe. Abantu babo abasebenza eZimbabwe baphatha kuhle. So ukuthi sithi inhlanganiso elungileyo asingesitsho njalo bona bakhuluma nje into abafuna ukuthi bayikhulume ezama ukuchaza ilizwe lakhona ukwenzela ukuthi isikwele zabo zibhadalwe.
Kodwa yona le imbiko ayisoze iphe na ithemba kulabo abazosungula amabhizimusi i-investor confidence ngesilungu.
Yabona ukuthi kuqala vele ngathi sisaqala kakhulu sisaqala sakhuluma ngakho khonokho ukuthi wona la ama-ratings akhona abo-World Bank abo-Standard and Poor's S&P ayanceda ukunikeza ithemba kulala abafuna ukuzongenisa izimali zabo. Kodwa phenxa loba ibanki enkulu ingazikhulume bala abantu abasuka bengena bekhangelisisa ukuthi ukubanjwa kwempahla, property rights, rule of law, you know, ama-state rights, bayathumisa abantu babo. Kunganceda ye ukuthi kubeleke singathi ngesikhiwa i-risk sector ibe ngathi ilutshwana. Kodwa abanikazi bemali bababuyayo bezozikhangelela bodwa. Okwakathesi mfowethu, nxa ungena eZimbabwe akula magethi akule ama-queues epetrol akuncedi lutho.
Lo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe, ubeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Bekulomhlangano omkhulu obuhlaziya indaba eziphathelane lelungelo labantwana owenzelwe e-Uganda ngeviki edluleyo, kodwa uhulumende weZimbabwe kayanga emhlanganweni lo. Umnumzana Masimba Kutshera, ilunga le-World Council of Churches, ubekhona lapho emhlanganweni wakhona esixoxelaye ukuze sizwe obekwenzakala emhlanganweni lo.
Kathesi uhulumende kekho, mina ngibuye lapha ngimelele i-World Council of Churches. Kulabanye abakuhulumende ezinye inkulumende ezinjengabo Burkina Faso abakhona kathesi, kodwa angibonanga ukuthi eZimbabwe uhulumende ubenxusiwe kumhlangano lo.
Manje libona ungani impumela yomhlangano le izemukelwa nangu uhulumende?
Angiboni kuludubo ukuthi uhulumende amukele impumela le, ngoba indaba le ukuthi siqede ukuhlukuluzwa wabantwana injongo uhulumende ake atsho ngaphambilini ukuthi ulayo injongo yokuthi aqede ukuhlukuluzwa kwabantwana. So ngibona njengani impumela ezinjengalezi. Singahlala phansi sibili lo uhulumende asitshele ukuthi laye ubona njani, njalo ufuna ukuthi akuhambise njani ukuze injongo yethu ukuthi siqede uhlukuluzwa kwangkhona yenzakale.
Lona udaba lolo lihamba ngalo lubhahe kanganani eZimbabwe?
Lubhahile kakhulu nxa ungakhangela ukuthi lakhathesi ulabantwana abayendaba sasebancane. Kule ndaba leziyana eze child labor, kule ndaba ezokuchaywa kwabantwana esikolweni. So lubhahile udaba lolu kakhulu. Abantwana bayahlukuluzwa emzini lapha abahlala khona, lase-church lapha abaya khona. So bona njengani ludubo sibile okumele uhulumende angenele abe lo hlelo olokuthi lungaqedwa njani.
Lo ke umnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi ecubungula ezomnotho elizwe njalo elilunga le-World Council of Churches, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ese-Uganda. Okwamanje ke sikhangele inhloko zendaba eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba ayachiyeneyo. Siqaleke ngephephandaba le Herald lona elithi unkosikazi Auxillia Mnangagwa usekhethwe ukuba ngumsekeli kamgcini isihlalo wamakhosikazi awe Organization of African Union First Lady for Development emhlanganweni we African Union oyenzelwa kweleli lezikhuluma nje. Iphepha ndaba le Herald liyaphinda njalo lithi umsekeli kamongameli onguye osephethe isikhundla sikamongameli umnumzana Kembo Mohadi usetshele osomabhizimusi abakhweza intengo yempahla ezitolo zabo mahlayana ukuthi baso. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya lilalele okuvela kini balaleli bethu elisithumele khona nge-WhatsApp.
Hey linjani umsakazane Studio 7 banjani abantu? Yeah, ngu-Cloud Mhlanga ngobulawayo. Ha, kunzima lapha. Etropeni ya siyabuya kumnyama amagetsi yahamba isikhathi eside amabhizinisi siyabuyela emuva khonokho kuncane siphila ngakho kuhle kubuyela emuva vele manzi lawo eyi ya kunzima sibili bakithi asazi ukuthi ukuhlupheka kwabantwana beZimbabwe kuzaphela nini kunzima kakhulu. Yebonga, yebonga.
Ntanda nonke abantu bakithi. Ngibonga kakhulu.
Mina igama lami ngithanda ukuthi ngithi ngumkhuthe, ngihlala eGadadi Village endaweni yaseNtaba Zinduna. Kodwa kwamanje ngikhuluma ngisendaweni yeLupane kosivalo. Ngithanda ukuthi ngithi esibhekane lakho empilweni zethu phakathi kwesizwe indlala. Lonyaka izulu kalinanga, asilakudla emasimini. Njalo uhlupho olukhona elizweni kuselakala kwemali, imali kayikho, kayitholakali. Lanxa ungazuthola yona le imali encinyane elingeneyo, uhlupho olusuka lube khona ukuqonga kwentengo. Intengo ikhwele kwamagama, asisayenelisi ukuphila, asisayenelisi ukulapha izihlobo zethu ezibhedlela, kakula mithi, kakula lutho nje, konke nje esikhangelele ukuthi kungasiphathisa phakathi kokuphila. Impilo inzima kakhulu ukuthi kasisakwazi ukuthi senze njani. Sise sikhumbule isikhathi sika baba uRobert Mugabe uthiye $10 yakhe ebondini othi thenga sibili into ezingani zingcinywanyana ukuthi liphile labantwana. Kodwa i new dispensation le ekhona eka baba uMnangagwa iyasimangalisa ngoba ingiyendlala isibisela isikhathini sokulamba isibisela isikhathini semva sise sikhumbule ukuthi ngawo baba uRobert Mugabe angathatha isihlalo sakhe abamdlala sona ikhu aqhubekele phambili mhlawumbe enceke ngaba ngcono. So siyacela bakithi ukuthi nga ubaba uMnangagwa uyasizwela usizi ehle esihlalweni njengoba nevele ngazange akalunukele olukhetho olungazange lube ngolwakhe. Asixolele njengabantwana beZimbabwe siphucuke siye phambili bakithi iZANU-PF sisibulele okweminyaka eminingi singalampilo enhle sidutshwa iZANU-PF bakithi siyalamba asilamsebenzi abantu bahluphekile abantwana kasenelisi ukubafundisa senelisi khona ukuthenga amabhuku. Siyacela ukuthi baba uMnangagwa ngawe uyasixolela nje usizwele usizi uyahlala phansi lomfazi wakho nje lovayisi wakho uthi wenga lokhembo mwathi ogulayo lisiphumuze ke siphumule bakithi iZANU-PF sacha.
Hello, Studio 7 linjani? Hayi thina ngapha siyaphila, inqobane silobela nga. Hayi siyaphila ngapha indlala ilanga yachisa izula linanga ngapha. So indlala engapha silobela inkulu kakhulu.
Kati tongondi budzani mwibani we Studio 7. Kuti kati babo bani no imka uMnangagwa wenu. Kuba kuti wakaiti tama hudo dzakati gwila hango kuti yawo buta. Wonu noMnangagwa unochinya kwazvo tongombudzani mari dzedzi dzatakanogwa kuZambia kwenzi tibuya teya tibulawa mahara nanasi tadzatadzipedze pela nyani lokutifa isito achikwegura tichabona kumeho nedzamo tinyima moti mari dzedzi mojo mukati patafa kati tongotikolisani vo mari dzedzi dzedzi teni mukonwa mutibudze kuti mukonwa moti pani mokwa moti kwala manyepa koka munyepa marizo buda marizo buda takanda eliya gole kuharare kwenu Chicago, the Gala, the Blue Fila, Guarari, Tama Mufeta, Mubara to Tachimo Fotela, Munyala, Sununia, Nanasinanas, Locumuniana, Mamuniana, Machu Gutant. Atio Sanu is in Gas River Mavan Vaga Gula Bompi, Motitin Techi Niga, Moka Mutitama Maku, Danunga Daimunj, Akoka Munamuakai Pavalum, Musjali Shotaman Elevation. Togo Kulani Mari, you work in the Montipani Mutil payment. How? So that Capella Nyakusina Chatakawa, Nabo Taka Gulaka was in Gap. Nothing Motra and its Mota Mota Motan and Kurama China. Umnaga wabotana zino over zino tuga inonda 30 minutes go kwa shuka kwa haya kuhorisha mwa wetela ni masimba yetu hai tongo tamani mali yetu ipote valumio hai alright mumbu jesuili oyo mbeli koko kote tuwe ikaka mali yetu hati shundila voku mpiku jote hati topiwa mbase
hai tinasiwe nukuba mwanyuana Kota sikala abantu bakithi ngelizwe into ezenzakala elizweni abantu bakithi yizo ezisenza sihlale sikwazi ngemuli zethu ukuthi sivuke kanjani sizele kanjani sishone kanjani into esenza sibe sihloko sibhizi sikhuluma lana sifuna ukuzwa ukuthi abantu bakithi bashone kanjani abantu bakithi akusiko ukuthi siyathanda ma singazwanga ngempilo yabo sizwa sinosizi kakhulu mawuzele kuyahlela impela ukuthi eshi manje sisi betha kuna magesi indlala Kodwa zona iziphatha amandla zethu azizihluphi azizikhatazi sisidla phansi njengenyona akekho umuntu osiholelayo ukuthi sizodla sisuthe hayi sithole nzima abantu bakithi noba nje inhliziyo zethu zibuhlungu kodwa hayi ngelinye ilanga sizoxola kodwa kudala ngoba liyazibona vele asinandaba nathi siyasiphandela apha abafowethu bashonele egangeni Sua kuzo sibuhlungu bantu bakithi ngoba bebalekela yona lento esekhaya into sisixoshela izulu kodwa ukuze bejiko chuma labo gawo lebethi hayi ku right uzibuza ukuthi umuntu onjalo okhuluma lo mqondo lo akazalanga na
ye bayakhuluma abalaleli be studio 7 lawo ngamazwi ke abalaleli bethu abasithumele nge WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 lingasithumela lani ngapha sisifake siwafake ke amazwenu emoyeni siyabonga Kube lokujabula izolo ngapha kwelemelika kulandela ukuthatha inkezo yeFIFA Women's World Cup emdlalweni ebisenzelwa kweleFrance. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Umdingilizwe Mguni sambuza ngalolu daba.
Ukuthina wethu. Enapho mama lisibile ngoba anti sengama Champions League World Cup yakhona. So ukhali ngane labo mama liqinile but hayi kambe labo baba hayi lelingane alicinanga ukuzwayo and like ilizwe lile mali into engiyibonayo ukuthi yona imali yakhona ku sports bayifaka kakhulu kunawo ngapha ama sports njengabe baseball le American football aba investi kakhulu
Kungagcina kusiba liqembu eliqinileyo yini ngokuya kwesikhathi elenguqu elabo baba lalona lele linqobile.
Hayi lokho mama ukugcina vele njengoba ngijile ukuthi ngama defending champions so it's not liqembu eliqinile. But labo baba i-opportunity obviously khona ngoba unganandelekisa kabi iqembu lakhona with the immigrant population ekhona lapha ngabantu bona abangaba immigrants abawe sebethole ama abavele besuka emazweni wona lawo okuthandwa khona ibhola.
Lo ke ngudingilizwe Mguni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika. Asinamali namhlanje ke sisungula inhlelo zeviki yonke lapho sizaba sixoxa ke lengcwethi ezicubungula ezombusazwe sizibuza ukuthi kanti vele kuthiweni ukuze ilizwe libe lenqubela phambili ye esisungula ngaye uhlelo ngumnumzana bekuthemba mhlanga
Into khona kakhulu lapha mfowethu ngokubona kwami ngibona ngani into yokuqala okumele kwenzakale ukubana izizalwane zeZimbabwe zivume ukubana hayi sesidubeke kakhulu ngoba kudubeka okweminyaka edlula amathumi amabili aso sikhathi esifitshane leso sokudubeka. Ye kukhona ukuxabana okungakubekwe khona but ngibona ingani kathesi sesidlalo ithuba lokubana singani siqalise ukutsha siye phambili. Yikho mina ngibona ingani okokuqala asivumeni siza seZimbabwe ukuthi hayi lapha esikhona ayikho esikhona kathesi. Umkhokheli wethu okhona ngobani nguye uMnangagwa omphikisayo ngobani nguye uChamisa. Singaqedi isikhathi silokho esithi asibuyeleni enqindini siye kula ngoba kusincedi lutho lokho. Kathesi yonke imizamo ekhona ezama ukufaka nguhulumende ukubana ilizwe liye phambili ayingeke ihlume ngoba isikhathi sangikhona sokuhluma sibikhona. Kuzathi laba o-Chief Chovela abafuna ukutshotshozela bemengaphansi labo bathola njani isikhala sokubana betshovele bengaphansi. Yikho mina oqale ngibona ukuthi asivume nini ukuthi lapho esesikhona ayikho esikhona then sizaqalisa ukuthi sibone phambili sizakwenza kanjani.
Ubona ungani kungenziwa njani ukuthi abantu bagcine bevumelane ukuthi hayi yikho lapho esikhona?
Okokuqala kathese uyabona mfowethu ukuthi kumele sikuvume kathe sokuqala ukuthi singaze sithi indaba yokuthi wahamba njani kukhetho seludlulayo siyaphila la. Yikho kumele sikuqale sikuvume khona ukuthi hayi sokwaphila lo. Kodwa singabe silokhe laba abanye abamalanga abamabandla aphikisayo besithi hayi akuphilanga ye thina siloku khona nokuthuza kutsho ukuthi akulo okunye okungenzeka. Ngike ngabona nje kula malanga abavula okungani sokuqala singani sokulokukhuluma labo phakathi kwamabandla aphikisayo ukuthi hayi bantu abasebenzi asivumeni ukuthi okukhetho sokwaphela. Siqaliseni ukubana nxa kukuthi uhulumende siyamhlala ibhobho njengolokho okuthiwa ngabafana bezigridi simkhanyele sinjani simhluza izinto ozenzayo esenjani esembusweni ayikho nisile lokho esikhanyele okwangemuva lokho sokwedlula.
Labo abaphikisayo abathi bona kumele umongameli meli azehlise angayenzi nguye umlamlankunzi njalo angabe nguye okhokhela inkulumo ezingenziwa kungenziwa njani khona
lokho kungasoze kwenzeka lokho ukuthi low army ethi hayi mina ngisoze ngikhulume ngikhokhele into enjani idale lokubana sihlalisana njani lokho athinke ningangcono sikukhothe sibili ngoba okukhona athi semkhothweni ukuthi la madoda abusayo azazi yena emthethweni ukuthi hayi yibo abantu abanjani abakhethwayo ababhekwe ngumthetho ukubana yibo abantu abayintshana okufuna kwenzeka lathi sikuthi abanye laba bengabe bedliwe belokukhonana kwabo bethi hayi madoda laphana sibone ngani sayidla kodwa bhoti ngani ingani labahambele kodwa sikubonile lokho right esesihamba ngakho kathesi ukuthi asilungiseni ezomkhonono silungiseni ezenhlalakahle kwethu yabantu yenzani ke imithethweni siyibone ukuthi isebenza njani asisoze siyikhube kumbe sizame ukuyiwisa kodwa lapho eliphambanisa khona sizalitshela hayi khona lokho ukuthi liphakathi kwendaba yangikhona omunye ubhizi ucela abantu ngalo ukuthi kungenele kwabantu bechanya ngamaregeni angiboni mina ukuthi kungasinceda njani. Okungapha kulaba ababusayo ukuthi bona nxa kodwa bethi hayi bengabi ngomahlangandlela bengathi hayi thina sifuna ukukhuluma labantu bevume labo ukuthi hayi siyalizwa lokho okutshoyo le mboni yena elifuna ukuyifaka phambili ukubana singalungisisa njani ilizwe siyalalela labo bengaphonga ukuthi siyalalela ukukhuluma nxa kuyikuthi kulesikhathi abaphambanise khona labo bephakamisenza bethi hayi madoda lamaninikazi sizwile laphana siphambanisile lokhu sake sikumise asizameni lokho kunjani elikufaka phambili kubana kungasebenza ngoba kathesi bonke abantu basadalala besiyala abanye bethi hayi thina lokho sikwenzayo yikho kuphela okuqondileyo labana abanye la basadalala besiyala ukuthi lokho likwenzayo awusoze kuye lutho ngoba thina siyakudonsa kuphela.
Wona umkhonomi ungavuselelwa njani kule ngxabangxozayo nale?
Kathesi into khona ukubana ungathi uyakhangela ukukavele umkhonomi weZimbabwe wena ngowawo kuyini okwawubambile uqinile sibili kusukela kudala kudala uzathi uyakhangela ukubana kakhulu ezezilimo kumbe ezokufuya yizo ekade zibambe ilizwe wakho yikho kumele kuqale kulungisiswe khonokho ukubana kunjani okokulima lokwezifuyo kulungisiswe kakhulu. Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga amatamatisi kwamanye amazwe? Siyabe sesiyilizwe elinjani elithenga ama-onyeni kwamanye amazwe? Ngoba lokho kwenza ukubana sithathe imali elesisindo imali njengama-US dollars siyathenga amatamatisi imali yasayithatha ukubana siyisebenzise into elomhlonzi enjengokubana sithenge imithi siqhathe lakodokotela sithenge lemitshini ezisebenzisa ezibhedlela ngoba sibhizi sisebenzisa imali enjani sithenga izinto okubana liba siyazisebenzisa thina ngokwethu. Okwesibili kubana silungisa ukuqatha olunye uhlangothi olunye uyabona imikhono emazimbabwe ukumise ezinyawo ezintathu sengengalo ubalo lokuqala lolo lwezilimo lani lolokulima. Olwesibili bekulunyawo lwani lama-industry. Ama-industry lawa kumele sinjani avuselele and ukuvuselelwa kwawo ufuna ukubana bethole imali enjani yokuthenga imitshina bethole imali ama-raw materials abasebenzayo.
Alo ke ngumnumzana Bekuthemba Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe besixoxa laye kuhlelo lwethu lwakuqala lapho esihlaziya khona ezombusazwe sibuza ingcwethi kwezombusazwe ukuthi kanti vele kwenziweni ukuze kube lenqubela phambili elizweni. Kusasa ke siyaqhubeka ngohlelo lwethu sixoxa lo mnumzana Dinizulu Macaphulana enye njalo ingcwethi ezasipha ke ingqondo ezikhaliphileyo.
Alright. Asakhe music baba. Peta mamisa. Missile kicks. Yes, I'm Jordan.
Lwalamhlanje iremix ka Banolila. Yes, siyahlukana ke kathesi Zulukandaba sizadibana njalo kusasa sikhathi sinye kodwa ke lingakhohlwa olunye uhlelo lwethu ke olwantambama ngo 7:30. Igama lami ngu Chris Gandhi.